Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Njani mtwakazomu se olamukela emoyeni ngolwesine mhlaka 8 kumfumfu 2020 ngontungameli nkomo endabeni zekuseni lamhlanje vane kuphela ababanje umkhuhlane we COVID-19 kuleli izolo njalo uyedwa ofunyanwe esepholile.
The American people have witnessed what is the greatest failure of any presidential administration in the history of our country.
President Donald Trump did what no other American president had ever done, and that was he suspended all travel from China, the second largest economy in the world.
Umsekeli kaMongameli weMelika, uMnumzana Mike Pence, lomsekeli kaMnumzana Joe Biden, unkosikazi Kamala Harris, bangqekilene kungxoxompikiswano eqhutshwe izolo bachukana phezu kodaba lomkhuhlane weCOVID-19.
Thina njengabathi asihambile ke ukuyamyamukela ke, hhayi kuyavezakala ukubana ke usesimeni esilungileyo kakhulu.
Umeli weHarare West edale lePhalamende, unkosazana Joanna Mamombe, uze wakhululwa izolo. Ngakolunye uhlangothi, unkosazana Thokozani Khuphe labanye bakhe abe-MDCT bafungiswe ukuba ngamalunga ePhalamende ngemva kokuxotshisa abameli be-MDC Alliance. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Ugatsha lwezempilakahle luthi kulabantu abane ababanje umkhuhlane weCOVID-19 eZimbabwe izolo, loyedwa kuphela otholakale esephephile. Abantu asebehlaselwe yilomkhuhlane selokhu waqhamukayo kuleli sebezinkulungwane phose eziyisishiyangalombili 7,919, kuthi asebesindile sebezinkulungwane eziyisithupha ezilamakhulu phose amahlanu 6,441. Abalokhu begula bedlula inkulungwane eyodwa 1,249, kuthi asebefile bona balokhu bengamakhulu amabili lamatshumi phose amathathu 229. I-Johns Hopkins University ithi emhlabeni jikelele umkhuhlane lo usubulele abantu abedlula kancane isigidi 1,052,247 njalo wahlasela abedlula isigidi ezingamatshumi amathathu lanhlano 35,984,455. Umsekeli kaMongameli weMelika uMnumzana Mike Pence lomsekeli kaMnumzana Joe Biden unkosikazi Kamala Harris bangqikelene izolo kunkulumo mpikiswano yokulungiselela ukhetho efana laleyo enziwe nguMongameli Donald Trump loMnumzana Biden kunsukwana ezedluleyo. UPence loHarris bachukane phezu kwendikimba ezitshiyeneyo ezigoqela umkhuhlane weCOVID-19. Ingxoxompikiswano le yenziwe ngesikhathi uMongameli Trump ephethwe yilomkhuhlane. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uyalandisa.
Umkhosikazi Harris usungulele ingxoxo mpikiswano ngokuchothoza uMongameli Trump loMnumzana Pence ngathi yikungatsheli abantu beMelika iqiniso ngomkhuhlane weCOVID-19 kusukela oqhamuka.
The Vice President is the head of the task force,
and knew on January 28th how serious this was. And then thanks to Bob Woodward, we learned that they knew about it. And then when that was exposed, he said, because the president wanted people to remain calm. How calm were you when your kids were sent home from school and you didn't know when they could go back?
Njalo kalacebo lokulungisa lolu daba okwenza kube nguhulumende wakuqala owehluleka ngalolu hlobo kumbali yemelika.
The American people have witnessed what is the greatest failure of any presidential administration in the history of our country.
Kodwa umnumzana Pence uthe uhulumende wakhe useqhube inhlelo ezifana lokuhlola abantu abaningi leli gcikwane kanye lokuzama ukudinga ijekiseni yevaccine.
From the very first day, President Donald Trump has put the health of America first. Before there were more than 5 cases in the United States, all people who had returned from China, President Donald Trump did what no other American president had ever done. And that was he suspended all travel from China the second
umnumzana Pence uphinde wathi umnumzana Biden wehluleka ukuba lenhlelo ezilohlonze engusekeli kamongameli ngomnyaka ka-2019.
That decision alone by President Trump bought us invaluable time to stand up the greatest national mobilization since World War II. And I believe it saved hundreds of thousands of American lives.
Unkosikazi Harris unqome umnumzana Biden ngokuthi inhlelo zakhe zigcile kwezokuthuthukisa abantu abaswelayo, kodwa umongameli Trump uthuthukisa izinothi.
Joe Biden believes you measure the health and the strength of America's economy based on the health and the strength of the American worker and the American family. On the other hand, you have Donald Trump, who measures the strength of the economy based on how rich people are doing.
Kodwa umnumzana Pence uthi umnotho welizwe sowathuthuka njalo badala imisebenzi eminingi selokho umongameli Trump wathatha intambo zombuso.
President Trump cut taxes across the board. Despite what Senator Harris says, the average American family of four had $2,000 in savings in taxes.
Umnumzana Pence uke wangenela kunkulumo kankosikazi Harris engakaqedi lanxa kungabanga lengxabangxoza njengalokho okwenzakala kwingxoxompikiswano edluleyo phakathi kamongameli Trump lomnumzana Biden ababephazamisana okungapheliyo.
Well, let's go. But Susan, this is important. I want to add, Mr. Vice President, I'm speaking.
Bahlafune okunye ukugoqela ukuguquka komkhathi, ubudlelwano lele China lele Russia, ukulwisana lamalo icatsha isimuslim edlulisa amalawulo, kanye lokuphathwa kwabantu abavela kwamanye amazwe, ama-immigrants. Ukuhlaziya lolu daba, sixoxe lomnumzana Mandla Mkhwananzi, ingcwethi ecubungula ezombusazwe ohlala edolobheni le-Ohio khonapha eMelika.
Ya uKamala Harris usukela ekugcineni. Ya uqinisele imicijo okwedlula uPence.
Ungathini ngempendulo kamnumzana Pence eyokuthi umongameli Trump uza kwamukela impumela yokhetho enganqotshwa?
UPence wenze yonke into akade fanele ayenze ukuthi aphakamise umongameli uPresident Trump, kodwa-ke kusobala abantu bayazi ukuthi hayi into akade ikhuluma kazikho. Umongameli Trump uyaziwa ngabantu nje, kusobala.
Unkosikazi Harris, wenelisile yini ukuzivikela lapho umnumzana Pence esithi wayengananzi amalungelo abansundu engumchuchisi?
Ye, laphana uKamala Harris hayi angabe kumnqonelile sibili ekugcineni laphana inkulumo kaPence ukuthi uyabophisa abansundu kakhulu ngesikhathi engumchuchisi eCalifornia. Kakhulu lokho kuyaziwa sibili, angazi ukuthi uzakufihla njani. Kukhanya sibili ngumuntu owayevele i-justice system e-California kayiqondanga, ibile kungaqondanga lakhathesi njenge-justice yonke nje e-America ekuphatheni abansundu.
Kukhangelelwe ukuthi ingxoxompikiswano elandelayo phakathi kamongameli Trump lomnumzana Biden iqhutshwe kuviki ezayo. Oliver Lelisayo yimi usithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.
Umkhokheliwe MDC uNkosazana Thokozani Khuphe labanye bakhe abalithumi lane bafungiswe ukuba ngamalunga ePhalamende leSenate izolo ngemva kokuxotshisa amalunga eMDC Alliance kumadaleo mabili. Umakhuphe uyivone Musarurwa ulwazi Sibanda uJanuary Sawuke uLindani Moyo uSipho Mokone loMemory Munochinzwa sebengamalunga edale lePhalamende laphansi iHouse of Assembly kuthi asebengene kudale laphezulu eleSenate bona babalisa uMnumzana Khalipani Phukeni uMoli Ndlovu uThamani Moyo uGe Trudy Moyo, Piniel Denga, uChifu Ndlovu, uNomalanga Khumalo, loTete Chisoro Chengwe. Eqeda kuthatha isifungo sakhe, uMakhuphe utshele intatheli zindaba ukuthi nguye osekhokhela wonke amalunga eMDC ePhalamende okugoqela weMDC Alliance. Umkhokheli weMDC Alliance uMnumzana Nelson Chamisa labanye bakhe bayakusola kakhulu lokhu besithi kuyadanisa ukuthi abantu abanqotsha kukhetho sebengenile ePhalamende ngemva kokuxotshisa amalunga abo. Lanxa abasakhulayo beMDC abahluthunele iMDC isigodlo seHarvest House besithi bafuna amacele omabili akhumisane umlotha ingcwethi ehlaziya ezombusazwe uMnumzana Efihlela Ncube uthi kaboni kungenzeka lokhu ngoba usumnengi umonakalo osudalekile phakathi kukaChamisa loMakhuphe.
Into eyenzakalayo impi phakathi kwe-MDC into engafanelanga ngokuba ukulwa kwe-MDC ukulwa kwe-opposition yikudilika kwayo yikuqina kwe-ZANU-PF yikuqina kobusela yikuqina kwe-corruption yikuqina kwemigwaqo egcwele amapotholi kudilika kwezibhedlela lezemfundo yikudilika kwelizwe yikugcwala kwe-human rights abuses ngokuba konke lokho kuza kwenzakala as long as i-ZANU-PF ikhona emhlabeni ngokuba kayila indlela engabusa ngayo engaphila ngayo ngaphandle kwakhona lokho kube ngakho ke i-opposition nxa ngabe iphela kuqina ububi kufanele ke bakuyeke khona lokho abakwenzayo bayekele impilo yabayilwayo bebodwa balungise ilizwe babambisana izandla ukuba kuphele umbuso omubi kangaka umbuso weZANU-PF.
Bakhona Ncube abathi uChamisa loMakhuphe kumele bahlale phansi bakhulumisane bahlanganise ibandla. Kodwa ngalapho asebefike khona kathesi ubona kungenzeka yini lokho?
Amathuba okukhulumisana ayekhona esikhathini esidlulileyo kodwa kathesi sekuchitheka igazi eliningi kakhulu elepolitiki besilwa bebodwa abe-MDC akusabonakali-ke ithuba elikhulu ukuthi basengalizuza elokukhulumisana sebezondana kakhulu akusela ndlela yokuthi bangahlala phansi njengalokho ababengakwenza ezinyangeni ezidlulileyo ngakho-ke kangiboni vele ukuthi kuzaba lokuxoxisana okukhulu kuzaba yimpi kusiya phambili besilwa beqinisa impi yabo lokuzondana kwabo lokho esesikubona sekusenzakala nxa besilwa besiya phambili bengalungisi kusho khona ukuthi iZANU-PF iyakholisa ibukele incedise ithele iparafini emlilweni lo ukuba kushe yonke into ithe iphele i-opposition iphele i-MDC ngokuba iZANU-PF nxa kusifi i-MDC iZANU-PF iyaqina.
UMnumzana Efihlela Ncube yingcwethi kwezombusazwe. Kusenjalo umeli weHarare West edale lePhalamende njalo engowebandla leMDC Alliance uNkosazana Joanna Mamombe ukhululwe yinkantolo yeHigh Court izolo. UMamombe ubeselamaviki phose amabili eseChikurubi Maximum Prison lapho avalelwa khona inkantolo kamatshi mhlaka 24 ngenyanga edluleyo isithi kumele ahlolwe ngodokotela bakahulumende ukuthi ingqondo zakhe zisebenza kuhle na. igqweta likamamombe umnumzana Aleki Mutshadeyama utshele inkundla yeZim Life ukuthi umahluli okhulule umamombe uJustice Esther Muremba usole umantshi owamvalelayo esithi waphambanisa. Sixoxele umkhokheli wabasakhulayo kuMDC Alliance umnumzana Gift Ostalos Siziva.
Esikubonile kubana ke uJohana Mamombe obeke esearch group maximum prison ngemva kokuhlukuluzwa ke ngamapolisa lokuhlukunizwa ke la enleyo eqembu olukuthiwa yiserethi eyiyo ke eyabathumbayo yabathotsha ke kuvunyelweni ke edale elikhulu ele high court ukubana hayi kufanele ukubana ke epiwe ibail. Behlukanisa ke umumo akiwo lalowo wawukhulunywa ke yinkantolo kamantshi. Lokho esikutholayo ke njengoba thina njengabatsha sihambile ke ukuyamyamukela ke hayi kuyavezakala ukubana ke usesimeni esilungileyo kakhulu, njalo uthi siqhubekele phambili ngomzabalazo ukukhankasela ke ukukhululeka lokukhululwa kwabatsha elizweni leZimbabwe.
Uthi wayephethwe njani entolongweni kazange ahlukuluzwe yini?
Okokuqala ukungizwisa ebuhlungu ukubana ke uJohana Mamombe wafika kufanele ehlabe ke ijekiseni ehlatshwa abantu ke abalamakhanda singathi ke ezingathathiyo, njengoba ke wayephiwe icala lokuthi kufanele ukuthi ke ekhangelwa ke ngodokotela ukubana hayi izisathatha yini noma usale nkinga mayelana ke lo mumo wesimo wengqondo zakhe. So uthi efika esigrubhi bafuna ukumhlaba ke ijekiseni yababemhlaba bethile kufanele uhlatshwe njengoba wena ingqondo zakho zingasathathi. So uthi ekhuluma ukuthi hayi mina ziyathatha, yikho bathi sesimhlabela khona ukuthi uthi ziyathatha yena ezingasathathi. Lokhu kwamhlupha kakhulu, njalo wayelesimo sokwesaba ukubana ke ukuhlatshwa kwamajekiseni udokotela wakhe engekho usengakwanisa ukuthi ehlatshwe ipoyizeni. Lokho kwaba yinto eyahluphayo kwaze kwahamba amaloya ke labazali bakhe lathi ukuthi silungise indaba yokubana ke ehlatshwe ngudokotela wakhe, njalo ehlatshwe ephiwe amaphilisi ayazakalayo. Hayikhona ukuthi amaphilisi athathwa efake phakathi kwethisha kutsho ukuthi ngangiphiwe amaphilisi ephakathi kwethisha engakwazi ukuthi yiwo yini okufanele ukuthi wanathe noma kayisiyo.
Lenelisile yini ukumxoxela ngakho konke okwenzakeleyo phakathi kweMDC thile MDC Alliance ngesikhathi evalelwe, njalo uthini ngakho?
Yes, sixoxe kakhulu simphake ukubana hayi wena ungekho usejele njengabatsha sangena ke-harvest house sikhona sizafuna ukuthi la efike ezobona umsebenzi wabatsha nesimo eselizweni ukubana uThokozani Gube usengeniswe ephalamente esithi yena ngweke osenguye okhokhela e-opposition kodwa sikwazi ukuthi yena ibandla lakhe elendct langena kumba ngazweza wathola ke amavoti ayingcosana kodwa namuhla usethiwa nguye omkhulu umkhulu womuntu ke owe-opposition nguye ama-members of parliament esephiwe. Simtshele ukuthi wena kathesi sokuba nje ephalamenti uye wipha nguThokozani Gube kube yindaba emhlekise kakhulu kodwa imzisa ubuhlungu ukubana kathi mina sengingawipha ngikhuphe njani njengoba mina ngahamba kukhetho ngilo mongameli wami kodwa hhayi kuthiwa mina umongameli wami sengikhuphe. Hayi uyavumelana lathi kubana kufanele kukhululwe uhlelo lokubana ke siye defender ke amavoti ethu okhetho luka-2018.
Umnumzana Gift Ostalos Siziva ngomkhokheli wabasakhulayo kubandla le-MDC Alliance. Ukhansila kaward 1 kobulawayo umnumzana Mlandu Ncube ukhethwe izolo ukuba ngomsekeli kameya waleli dolobho umnumzana Solomon Mguni. Uncube unqobe ukhansila kaward 17 unkosazana Sikhululekile Moyo. Isikhundla lesi sivuleke ngemva kokususwa kukamnumzana Tinashe Kambarami yena osanda kuxotshiswa libandla le-MDCT lamanye amakhansila. Sixoxele Ncube yena othi uzimisele ukusebenzela izakhamizi zakoBulawayo.
Ngisebenzisana lamanye ama-councillors litsholo sodolobha umguni le-management ye-council. Sizazama ngendlela yethu yonke ukubana amanzi la ayenyama endlovu okumele abuye asheshe aphangise ukuze abantu bakoBulawayo bezuze amanzi okunatha. Njalo sizazama indaba yokukhangela la amabhawuzi ayewadilivela amanzi ukuthi mhlawumbe singathola amanye amaningi ukuze abantu bengahlali izikhathi ezide emalayinini amanzi.
Udaba lwamanzi lolu luyahlupha mpela, izakhamizi ziyakhala. Kodwa ngokubona kwakho Ncube, ukuze luqedwe lolu dubo kuyini okumele kwenziwe?
Udaba lokuthi sithole sibili sixazululo esikhulu esamanzi akoBulawayo ludaba olokuthi kuqedwe udaba lwedamu leGwayishangane. Kodwa njengoba sibona imovement yakhona ukuthi ivele iphansi, akula kuphangisa ekwenzweni kwaleli damu, kutho ukuthi kuzathatha isikhathi eside ukubana siluqede lolu daba. Kodwa kwakathesi sesithembele khona lapho ukuthi izinwa iqede ngokuphangisa ukulungisa amabholo asenyama endlovu ukuze sizame ukupampa straight abantu benathi. So ngidiza kamiza kobulawayo njengomanisipala sibhizi ukukhangela ukubana yiziphi indlela ezizathiwa yisho ngama-short term solutions that we can manage for now. Lama long term, ilong term yiyona leyi eGwayishangane dam, ukubana sifuqe uhulumende ngendlela ephakemeyo ukubana aliqedele lo damu ukuze abantu bakoBulawayo benathi. Kodwa siyabonga ngoba ensukwini ezimbili ezidluleyo sike samukela izulu, siyathemba ukubana liza kuna njalo esigabeni semathebuleni South lapho kulamadamu wethu abantu bezuza amanzi.
Ikhomishini ekhangelane lokulwisa inkohlakalo sizwa kuthiwa iphakathi kokuphenya imisebenzi yenkohlakalo kukhansili yakoBulawayo. Kukhona ongathanda ukukutsho yini phezu kwalolu daba?
Hhathi lolu daba angeke ngitsho lutho ngoba bona abaphenyayo baphezu kwalo, sizezwa bengaqeda ukuphenya.
Umnumzana Mlantu Ncube ngomsekeli kaMeya wakoBulawayo. Selikubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yeNew Zimbabwe ithi umthethwandaba weHigh Court unqume izolo ukuthi umasipala weHarare kumele avule amakiliniki angamachumi amane lambili awavale kunyanga ezisanda kwedlula. Inkundla yesayithi yona ivika ukuba ibandla leMDC Alliance lithi uhulumende kumele esule isinqumo sakhe kuvimba ukuqutsha kokhetho lwama-by-elections obelumele lwenziwe mhlaka 5 kuMpalakazi. Soku isikhathi senu balaleli, lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Basaza bahle yebo basaza sithu sevenzwanini into engicela kakhulu kubomama baka kwa 12 acres ngapha ngicike na h bafinyeza amarogwe obaba ethola amasokisi kambe labo bapho ukuvumela izinto ezingaqondanga. Hayi bo, abantu abake beyala ukurongo bathi singakhangela uzothiwa uhulumende akasiniki lutho, kumele kasiniki lutho yefuna ukugcona uhulumende kamnangakho ongala problem umnangakho uyaletha ukudla. Hayi bo, ake sitshintshe ukwenza. Ngiyakhumbula sesikhathi nxa sesisenkundleni umuntu ubaba owayedinga ubhango wathi ummeli ongaqondanga akhitshwe, laba sokukhalikhwa sonobumenemene. Asike sitshintshe ukwenza abantu bakithi ngoba lizwe leli ngelethu, singaloku sigcola uhulumende. Ye uhulumende, ye uhulumende, kathi uhulumende unika abantu inhlanyelo nasi ihambeni yelima, kodwa abantu bathaya imali sibe sezibhizinisi ngemhlanyelo kahulumende. Hayi bo, hayi bo, abantu abebetshintshe ukwenza. Ngiyabonga.
Ngithanda ukwenzela nabantwana bakababa umhlaba wonke bonke. Happy, happy birthday, Baba. Happy birthday. Uzalwa, we're the founder of Church Yababa Chwanwe Masowe in Africa. Uzelwe, 1914, Mtaka 1 October. He was a Siam, Mtaka 13 September. Wavewa, Mtaka 20 September. Mtaka Mtaka wonke, we are was loko, emapuwini sikona. Church Yababa Chwanwe Masowe. Nyazi ngesimas kona kufanya si chakazi sindaonya kota wetule temba tiza ivambe mabandene madanga wana kama chatu si chamule ila uzala wengosi yetu nyadivonga donke mwesegele lwenu mapostori kababa ujohani we masowe tipile ti happy birthday baba happy birthday happy birthday baba siyabonga moveni mwenya MP etaduga
Sanibona nibantu bakithi linjani ngezindawo ngezindawo. Siyabona isitazwe lenzakale elizweni. Hayi izwe lakithi liphelile, iZimbabwe iphelile bantu bakithi. Ilizwe angeke liluse mnangagwa. Iningi ilizwe ngeke livuswe iZanupiyefu. Kanti ilizwe libulewe ngobani? And laba bantu bezanupiyefu amagovu kakhulu, ngamagovu govu govu. Kambe abantu abakade baluthi ilizwe lamanje lokho besalitshontsha. And ngalitshela ngathi laba aso bantu bangavusa ilizwe. Bakhohlakale kakhulu abantu bezanupiyefu lapho. And ilizwe ngeke belivuse laba bantu laba ngendlela. Abantu ngovu ngakhona ngendlela abatshontsha ngakhona ngendlela abahlukumeza abantu ngakhona angeke betshintshe laba izizwe zabo izimpi sebeze bevulele lemfundo ifundo ifile uyakubadala ababalisi imali uthatha yonke efake endlini zakhe imali batshontsha yonke amagovu la ayilanga amagovu la manje okokuthi kube ngayo isikhathi sokuthi nga ucabanga ukuvusa ilizwe manje ucabanga into ezingenangqondo kuphela abantu bayahlupheka zithwele ezima abantu babulawa indlala kodwa imali bayilutha yonke labo mthuli lakusiphatheleni imali igcwele ukusiphatheleni lakumnangabo kanti kabasuthi ngani abantu abakade balamba batshontsha izwe liphenile yanti yiwo umnangabo labezanupiyefu
ngiyalungelela sijoseph izanuhamotizonhlakwanto ntlomsebeke engingakhuma kumnango lo wezikolo kwabothitha labantwana othitha balelungelo kokuthi bahlala lo msebenzi ngcoda ikolo walithewa lincane njalo abazali akuhambisa abantwana esikolo kuyafana nalokudlala nje ncoda abantwana bathona bezidlalela bewodwa bazafika kuye bathathe lowo mkhuhlane yokuvikelwayo kwezikolo lapho ngisengisiya ngenasa enasa-ke ngicela ukuthi nabantu enasa bake bakhangise ikolo lamapensini abo ncoda ngibona abafelakazi bathole kuyimali okuncane ingane ngu-16 rand yona ithukela yithiwa ithengwa ngu-17 yona ithukela ithengwa ngemali ephinde kabili kuyona leyo mali ithukela lapha ithukela yethukela ezimbabwe ithengwa ngu-20 50 rand kodwa yena iyake hola 16 rand ungakhangela impuphu ma uthengisa isitethi lathi ma-2100 kambe shuwa bangaphila njani abantu ngendlela enjalo ngibona ngani ingcono abenasa bazama iplani ukuthi abantu laba abathole okuyini
bobe kungabalaleli bestudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318 Sizigqibeke ezekuseni ngezivela kwamanye amazwe. Inhloko kahulumende weleJordani isisukile esihlalweni ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho lwamalunga edale lephalamende ngenyanga ezayo. Umthethwandaba wakweleKenya usufumane abesilisa ababili belecala lokuphatheka kudaba lokubulawa kwabantu abangamatshumi phose ayisikhombisa 67 eWestgate Mall kulelo lizwe ngo-2013. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Bane kuphela ababanjwe umkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe izolo njalo uyedwa ofunyanwe esepholile. umsekeli kamongameli weMelika umnumzana Mike Pence lomsekeli kamnumzana Joe Biden unkosikazi Kamala Harris banqekilene kungxoxo mpikiswano yokulungiselela ukhetho eqhutshwe izolo bachukana phezu kodaba lomkhuhlane weCOVID-19. Umeli weHarare West edale lephalamende uJoanna Mamombe uze wakhululwa inkantolo izolo. Ngakolunye uhlangothi unkosazana Thokozani Khuphe labanye bakhe abe-MDCT abalitshumi lane sebefungiswe ukuba ngamalunga ephalamende ngemva kokuxotshisa abameli be-MDC Alliance. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kwezekuseni njalo kusasa ngo-6:30. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.